siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene lamhlanje mfundisi.
Siqhubekeke kanjalo nje ngendaba kaJona. Namhlanje sizikhangeleke sona isahluko sesibili, kodwa sisukela ke kuverse 6 labo ofundeka khona kanje. Sisiya phambili, khepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka yahlala phansi emlotheni. Yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu ba yathi, makungabikho umuntu onambitha utho nesilwane nankomo namvu, bangadli bangaphuzi manzi, kheba bambozwe ngendwangu yamasaka. Umuntu nesilwane ukhalo kuNkulunkulu ngamandla, yebo kubuyiswe yilona loyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe. Leli ilizwi lithathela kuleliyana esike saba lalo ngale na isonto, ukuba nanxa uNkulunkulu esesikhuphile esezwile imithandazo lokukhala kwethu kuye, sokuyamela ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo. Imilomo yethu ikhulume iqiniso, ikakhulu kulabo abasiphetheyo. Amakhosi kuthiwa kasuke ezihlalweni ezicwebezela ezibutofotofo, bazehlise bembathe amasaka bazibhuqe emlotheni njengokubonisa ukuphenduka kwabo. Nxa amakhosi esilawo iloke sakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucwebecwebe, besakholisa konke lokho abathi kumnandi ngobana ngamandla abalawo, sisesekude nokusindiswa uNkulunkulu. Ilizwi lithi laba bantu, inkosi yehla esihlalweni, makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni. Lazi ukuthi uNkulunkulu ungubani. uNkulunkulu kumele asisindise. Kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esibutofotofo esichibilika sodwa, abantu bekhala emini lebusuku, uNkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe. Abesesithi lawe wena ophethe abantu, ingabe yisiphi isigaba okuso, ingabe ungubishop, ingabe ungupresident lecabinet yakhe, ingabe ungumeya, ingabe uyinduna, ingabe nje ungubaba, xa ulesikhundla sokuphatha abantu, zehlise uye phambi kobusoboka uNkulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngono zalaba bantu labo, kubuyiswe yilona lo endleleni yakhe embi. Abantu sebaphenduka baba izidlova, abantu sebaphenduka baba zinyamazana, izandla zabanye zithonta igazi, inhliziyo zabo zigaya izibozi, kabasanakekeli omunye umuntu wadalwa uNkulunkulu. Sebebona lokhu abayikho khona kungaphezu kwamandla kaNkulunkulu. Yehlanini ezihlalweni lezo, limbathe amasaka, lizibhuqe emlotheni, liphenduke endleleni zenezimbi ezokuncindezela lokuphatha abanye abantu kubi, engathi lasezinkonzweni abanye abantu kabasayi ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle. Ngangikhulume ke ngokomhlaba, kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfanekiso kaNkulunkulu ngabantu abafanana lawe lami, kumbe kule dimoni elahlala phakathi kwabo, kabehle ezihlalweni bavume baphenduke ebubini babo. Lithi lizwi uNkulunkulu uzakuzwa, abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisola ngobuba abalaba ezandleni zabo. uNkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe. Yilo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu, kazehlise. uNkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi, kawulabani. Abaphathi labaphethweyo kabazehlise, wezela ukubana sithole umusa wakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.